So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-20 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, elinye ilunga ledalela ePhalamende yakweleBhilithani selilobele uhulumende walelo lizwe libuza ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Hubert Angel ohlala kulelo lizwe, kulandela ukuphuma kwakhe kuvideo ye-Al Jazeera.
Sembolani mhlawumbe into ezakuleka ukuqhubeka isenzakala ngokuhulumende yezimbabwe kazimiselanga ukuthi ichazele into ecorruption lele kusenza kwegolide yezimbabwe.
Ibandla lesisi lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olwe-vetting luzagqithwa kunsukwana ezilandelayo, ngakho abalandeli babekezele.
So ngihlelo esiphezukalo kule committee ye-vetting eyenza lo msebenzi bazazitshela ngaphambilini ukuthi ngobani ababepasile baphumelela kusiku-vetting yona leyo.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kulihaba okwakhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi yena lomuyi unduna vezi maduna bebengabangane.
Okungenza ngitsho njalo yikuthi ngangikhona emngcwabeni kababa uChief Vezi Maduna lapho izanu yazenzela khona uMathanda isikhuluma amanga ngoChief Vezi Maduna bengahloniphi umuntu omdala eselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Elinye ilunga ledalela ePhalamende yakweleBhilithane uLord Jonathan Oates uselobele uhulumende walelo lizwe ebuza ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Hubert Angel ohlala kulelo lizwe, kulandela ukuphuma kwakhe kuvideo ye-documentary ye-Al Jazeera eveza ukuba ulesandla ekuhuquluzweni kwegolide leZimbabwe kanye lekungenisweni elizweni kwemali engcolileyo etholakale ngendlela ezingaphandle komthetho. Umnumzana Angel ulobuzwe bakweleBhilithane i-citizenship, njalo ubikwa elemali engena kuzigidi lezigidi kulelo lizwe. ULord Oates uthi ufuna ukuzwa njalo kuhulumende ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwabanye abaphume kudokumentary le elesihloko esithi Gold Mafia bezikhulumela ngokwabo uqobo ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso yezindaba eyesite umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngibona ngani linyathelo eliqondileyo lelo, ngoba ungakhangela imali lembari ngeke nje ngithi i-documentary le esanda itshengiswa i-Al Jazeera itshengisela ukuthi imali ayisuki eZimbabwe kuphela, isuka eZimbabwe isiya endaweni ezithiyeneyo, isiya kubo-Dubai. U-Angeli le sikhuluma ngayo ule-residensi yeBhilithane khona ngale, ule nhlanganiso ethiwa i-Angel Foundation ekhona ngale eBhilithane. Njengathi ngidlale ebulenjini lapha ngakhangela ama-statements akhe aka-2022. Ama-statements afayelayo-ke khona ngale kuhulumende we-UK ngo-2022 utshengisela ukuthi ubele imali edlula 3.5 million pounds, okuyimali eningi kakhulu lokho. And kuqakathekile ukuthi uhulumende lowo ecwayisise ukuthi imali lezi ziyabe zivela ngaphi, kambe ngokwe-church kuphela yini kumbe kukhona okunye akwenzayo, ngoba angabe esebenzisa inhlanganiso yakhe nayele ukuthi yesonto kube bethatha imali eZimbabwe lapha ezihambisa endaweni ezinyeyo. Njalo bona labo abenza i-corruption le besebenzisa yena ukususa imali endaweni ezithiyeneyo, bebaleka ukuthi bebhadale i-tax lezithatha imali ezeZimbabwe. So ngibona ngani nginyathele elihle kakhulu leyo.
kungenzeka yini Ndebele ngokubona kwakho ngempela sibone uhulumende waseBhilithane evula uphenyo njalo eyibamba inotho kaAngel isigidi lezigidi okhuluma ngazo mhlawumbe saqhubha lolo phenyo ukuze kubonakala ukuthi yatholakala njani leyo mali
kungenzakala but kodwa nanzelela njalo ukuthi okwakathesi ubudlelwane phakathi kweBhilithane lebandla elibusayo lezane leli unganakucaci ukuthi kuhamba njani bangani bafuna ukuthi bebe bezwanana lezane njengokunanzelela ukuthi umongameli welizwe leli uyinvayithiwe ukuthi ehambe khona ngenxa lapho kuyazocwetshwa khona inkosi entsha uKing Charles. So khonokho la kuba ngakukhonsida ukuthi kambe lokho abaza kwenza kuzayenza ubudlelwane babo lohulumente eZimbabwe ube njani. Kodwa-ke mbona ngani nqaku ukuthi liphenyelezwa ngamapholisa bekhangela ukuthi imali itholakale ngendlela ezilungileyo. U-Angele isizalwane sakhona ngale, usebenza khona ngale, imali yakhona ibhenka khona ngale. So balale ilungelo lokuthi bebone ukuthi imali leyo itholakale ngendlela eziqondileyo yini.
Uhulumende weZimbabwe yena sesamuzwa esithi uphezu kwalo loludaba njalo uthi ibhanga elikhulu lelizwe selavala inotho yabanye abathinteka kulobu buhuquluzi. Ungathi iZimbabwe ithatha amanyathelo afaneleyo yini ayeneleyo ukuze kuqedwe ukuntshontshwa kwegolide lokwesikubonile?
Angiboni ukuthi uhulumende weZimbabwe uyimisele ukuthi indaba le eyikhangelisise eyilungise eyiqede ngoba siphongubala nje emaphepheni besizwe bekhuluma ukuthi hhayi sesimise umnetho sesenze lokhu nalokhu kabe asikaboni ukuthi bona laba ababeqanjwa abasebenze e-port abasendaweni ezizayo asikeza kuthiwa kulo muntu obothiweyo and u-Angel ulokhu engu-ambassador at large asikezwa uhulumende weZimbabwe esithi hhayi sesimise umsebenzinto sesenze lokhu sesimthathele i-passport. So mbona ngani ayikho esingathi i-political will ukuthi into lezi zilungise bezame ukudingisisa ukuthi kaloku uvela nga. So mbona ngani mhlawumbe into ezabuleka iqhubeka isenzakala ngoba uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi ekhangele into ye-corruption lelo kutshontshwa kwegolide eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ocubungula izombusazwe njalo engumholi wenhlanganiso yabezindaba e-site ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kulihaba ukwakhulunywa ngumongameli Mnangagwa ukuthi yena lomuyi uNduna Vezi Maduna babengabangane. UMnangagwa wethule lamazwi ekugcotshweni kwendodana kaMaduna uDambisa Mahubo Mafu ngomgqibelo owedluleyo. Umoyo uthi kuyamangalisa ukuthi uMnangagwa engatsho la engethula lawo mazwi yena umuyi uMaduna engomunye wezinduna ezaloba incwadi yezikhalazo zokuthi kubunjwe i-commission ezacubungula ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi belobela umanyano we-United Nations. UMnangagwa ucatshangelwa ukuba ngomunye wabalesandla kumbhuqazwe lo. Umoyo utshele iStudio 7 ukuthi yena ngokwakhe wayehlala ebizwa ngumuyi lapho ayexoxisana laye ngendaba ezimbalwa ezibalisa yonale eGugurahundi.
Ngelinye ilanga wakhuluma phambi kwami labo sobhu wathi mfana kamoyo sesithembe wena uyimbizo thina kasisela mandla sesigula sesikhulile futhi njalo lingavumeli amashona ezo occupy ispace senu sakomthwakazi. Watsho lokuthi ikakhulu lapha eFlabus esitshwe endaweni yakhe amashona asegcwele lamaChina bathethe indawo zonke okwenjiwa khona igolide bazenza ezabo. Wayehlala futhi ngasikhathi sonke esilandisela ngokuthi u-Emerson Mnangagwa loRobert Mugabe bamhlukumeza njani even ngesikhathi seGugurahundi. Wayehlala njalo ekuveza ukuthi akulandlela thina labantu beMpumalanga esingaphilisana ngayo ngoba vele esitsho laye ukuthi singamazwe amabili
ndiza kumbulu kutugulo mnyaga uchief Maduna oge watwala nzima yenu Emerson Mnangagwa semthumele ama CIO ukuthi ahlale emlandelela emzini wakhe becheka ukuthi ungabe ungaphi yenzani lobani. Kwakungemva kokuba uchief Vezi Maduna lezinye induna ezigoqela uKhulumani Mathema induna yasengqamene Gwanda babe bhale inkalakatha yencwadi bebhalele United Nations ngodaba lwegugura wundi lodaba lwemathebeleland. So ke akula ndlela uEmerson Mnangagwa lo babu chief Vezi Maduna ababengathiwa ngabangani. Njalo ubaba uVezi Maduna wayekhala ngokuthi uMnangagwa wathi sethethe umbuso ngekhulu ngo-2017 wathumela uConstantine Chiwenga ukuthi aze kuye azobuzisisa ukuthi njengomuntu omdala njalo osuke kudala lezemzabalazo ubone ngani ngubani ongathatha isikhundla sokuba nguVice President njengoba nje kunanzelela ukuthi uVice President langaphambi kweUnity Accord yawena leyebolileyo kwakumele avele egatsheni lwezaphu. Ubaba uVezi wasilandisela ukuthi yena watsho ukuthi hayi ubona uSimon Khaya engaba nguye ongathatha. Uthi uChiwenga wabonga wabuyela eHarare uthi kodwa wamangala sosizwa soku-announcewa uKembo Mohati. Le into yamcunula kakhulu wasitshela ukuthi kwatshengisela ukudelelwa ngu-Emerson Mnangagwa loConstantine Chiwenga ngoba ngabe babe lo muntu wabo bevele befuna ukumfaka kwakumele bazifakele uKembo Mohati bengambuzanga yena. So wathi kabamhloniphanga njengomuntu omdala kathi ngakwelinye icele wasibonisa imota ayithengelwa nguSimon Khaya Moyo owayemthengela njengesipho ezobonga ukuthi uzwile ukuthi uChief Maduna uveze igama lakhe langaphandle kokuthi kasangenanga uSimon Khaya Moyo.
Manje ngokubona kwakho induna uMaduna osefakiwe kathesi ubona induna ezaba ifuze uyise yini ngezenzo zokuphakamisa isizwe sikamthwakazi lo mongameli Mnangagwa?
Ye babu Gande, angikholwa ukuthi ubaba uDambisa ogcotshwe nguEmerson Mnangagwa emalangeni adlulileyo uzawumela umthwakazi njengobaba wakhe. Okungenza ngitsho njalo ukuthi ngangikhona emngcwabeni kababa uChief Vezi Maduna lapho izanu yazenzela khona uMathanda isikhuluma amanga ngoChief Vezi Maduna bengahloniphi umuntu omdala eselele.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMRP. Lalelani kuhlandla lesibili lalingxoxo kusasa sikhathi sinye.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Kwezokhetho ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olwe-vetting luzagqitshwa kunsukana ezilandelayo kuzigaba zonke zelizwe bese liqhuba ezinye inhlelo ezimbalwa ezokuhlolisisa abakhethiweyo andubana kumenyezelwe amabizo alabo abaphumeleleyo. Isiphathamandla isibona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyedenga uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Lwethu elokukhetha inkokheli ezizasimela ePhalamende lokhe liqhubeka ende liqhubeka kuhle njengebandla. Njengisake sike sakhuluma phambilini ukuthi sibe lohlelo elokukhetha ama-candidates, singathi ukunominate ama-candidates ezigabeni ezichiyeneyo ezelizwe. Khathesi sesikusigaba esesibili esokuveta, sihlozisisa laba abantu abaqanjiweyo ukuthi bangasimela. Sibona ukuthi sibili ngabantu abamqotho abazasimela njengebandla, njalo abantu abazabona ukuthi thina injongo yethu njengebandla iyaqhubekela kuhle phambilini lapho siyakhona, be it eParliamente, ekhansilini kumbe kumulo kulaba abafuna ukusimela ukuba ngopresident. Singasikhangela kuhlelo lothole vetting kulezinto ezithile esizikhangelayo. Okokuqala ngokuthi umuntu lowu okhethiweyo ngumuntu ukuthi imbangi yakhe iminjani lapha avela khona ngasikhangela nge democratic struggle ukubona ukuthi abantu bezimbabwe bayakhulula njalo ukubona ukuthi ezimbabwe kule democracy so siyabe sikhangela ukuthi umuntu imsebenzi yakhe ibiminjani ku democratic struggle yonale okwesibili njalo siyabe sikhangelisisa ukuthi umuntu lomuntu esigabeni lapha vela khona ku community ngumuntu omqotho kumbe ngumuntu olayamkelayo ebantwini lokho ukuthi esithi community standing hesilungu andiyazi ukuthi ibandla lethu libandla lama citizens libandla labantu abahlala kuma communities so siyabe sifuna ukubona ukuthi umqotho lomqotho umuntu lowo ngumuntu ovele emphakathini then okwesithathu lokho esikathi security vetting siyazi ukuthi kuhlelo lolu kulezinto ezithize ezenzakalayo ukuthi kulabanye ababebuya bezochupha okwenzakala ebandleni kumbe bezobhidliza lokho okwenzakala ebandleni bethunywe ngamanye amabandla so siyayenza njalo i-security vetting so ngihlelo esiphezu kwalo kule committee ye-vetting eyenza lo msebenzi bazazitshela ngaphambilini ukuthi ngobani ababebhasile baphumelela kusiku vetting yona leyi njalo nxa sokusebephumelele basas announcela sokuzahamba kuhlelo olama citizen caucuses ababe pasile i vetting sebezahamba bese akumaphambili kwabantu be presenta ama manifesto wabo lebethembisa abantu ukuthi bona nxa bengakhethwa yokuyini abazakwenza ukumela izifiso zabantu esigabeni ezichiyeneyo so yikho esikhona lapha njengibandla ukuthi science i-vetting impumela ye-vetting izaphuma kunsuku ezilandelayo
alo ke ngunkosazana Ellen Shiriyelenga okuhlangothi olubona ngokuqutshwa kokukhetho kubandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abalandeli bebandla leCCC bazisebenzisele ukukhankasa inkundleni zeWhatsApp ezabunjwa libandla leZANU-PF ngokuthatha inombolo zencingo zikaZulu kunkampani zencingo zikamakhalekhukhwini inkundla lezi zazibunjelwe ukukhankasela ibandla leZANU-PF kodwa zicine sezisetshenziswa ngabe-CCC abekade beloba omathanda ngokuphuquluzwa kwenotho nguhulumende Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kuza kuba lomhlangano omkhulu wezamabhizimusi wokuthuthukiswa izwekazi le-Afrika ozenzelwa edolobheni leVictoria Falls ngeviki ezayo. Lomhlangano uza kuba ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo kuza kuba kule nkokheli zamazwe amambalwa awezwekazi le-Afrika. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kidwa Sovye, hayi sengikhaze kakhulu. Amabele ami angahambisa ngo-2017 uGrain SA lozi negogo. Angizange ngitholele. Shuwa ngaze ngathumela kungenama lozi namarisithi namba akhona ngawathumela khona ngapho kodwa angiphendula kathi liphendula banjani. Ake ngizame ukumphendula kumbe lingcedi. Wabona umuntu sebhali audio Shuwa yabe vele esehlupheni. Saka lithi inyama imali yami inyamala lingambusile kuba manager lapho ukuthi bizwe lami u-Adechunga. Phone number zami liyazibona khona pha. ID number yami is 29264910D53. Ama receipt number ngawathumiza khona ngalingawatholanga. Ngisendele ilozeni OT ngoba lapho esihlala khona kula network network yakho nayokuhambela so hayi ngihlubekile shuwa ngicela ukuthi lingincedise hayi sokule sikhathi eside lokhu ngisenda ama-message kodwa anginamphendulo engiyitholayo
ye salibonani ku-studio 7 linjani bontungameli bo-gift bosithandekile lonke ku-studio 7 okhulumayo ngumangena ngisenyama endlovu studio 7 lokhu ngidinga ndinga abantwana bomfowethu umfowethu wabazali endaweni zejocholo gwayi lo mama okuthiwa ngumanyoni mama lo kukhanya ngani wayevelele endaweni zemzola luvimbi khona ngale indawo yangkhona siqondi kahle umfowethu yena ibizo lakhe kwakuthiwa ngu-Richard Moyo kodwa i-nickname yakhe kwakuthiwa ngundevesbone so abantwana laba ngumfana lenkazana ngabantu asebekhulile cela ukuthi nxa engaba khona obaziyo ozwayo le-audio abatshele ku-WhatsApp nitholakala ku 0775654983 then ukumfonela nje kuphela nitholakala ku 0776195288 siyabadinga abantwana laba ncedani bakithi zihlobo zikaNkulunkulu abantwana labo ngabantu asebekhulile ngikhumbula ukuthi bangabe sebelemizi kumbe sebelwe inkazana esendini siyalidinga abantwana bomfowethu siyalidinga kakhulu ngiyabonga Studio 7
hey msakazi Chris Gandhi kunjani Studio 7 hayi tinaka partner siyaphila okhuluma ngumfana webhinga lapha mane malaliya la hayi mina nje hayi ngikhuluma ngabantu bemtwakazi siyacela mtwakazi siyacela mqondisi ake sime kancane emtwakazi sike sitshintshe izinto ezimbabwe kungela triple c hayi mtwakazi ngakhuluma izikhulume ukuthi sizatshintshani cho okungcono ukuthi sizame ukuthi sizame i-triple c engcinye yezo sizwa ukukhala kwemtwakazi ngoba izano vele ukuthi ingalalela inkulumo zakho mqondisi uyamosha isikhathi mfowethu uyamosha isikhathi uyamosha isikhathi
studio 7 basakazi linjani basakazi be-studio 7 labalaleli bonke nje jikelele ngicela ukuphendula umfowethu lapha ngikhulumile nje ngathi somuntu endithanda ukukhomenta ngiyakuzwa njalo mfowethu ukuthi uthi lina lisoze livotele amaphathi angasiyo emathebeleleni but iqiniso nanti mfowethu okumele singarubhane ngalo noma ungayivoteli iphathi engasiyo emathebeleleni okusalayo umqondisi uthi yena uza kuma kuma-MPs abesesima la kumakhansili sokutho ukuthi kumongameli kangenye okungawukuthi yabe lilokhu esingaphansi kwayo izanu PF kumbe umbuso uyabe ngumuntu ovela khonale esishoneni esihloko esisithi thina kasibasapoti so but iqiniso elikhona ukuthi simele ukuthi sivule amehlo sonkena esikhangeleni ukuthi singabantu waseZimbabwe sihlanganise amehlo sivotele umuntu esikwazi ukuthi uzasipha ingqubela phambili siyakuzwa ukuthi uyakhuluma but iqiniso nandi kasambeni siye kuvota sizabona ukuthi ekugcineni ngobani abazaba lama MPs kumbe amanengi eParliament kumbe lama council amanengi futhi sizabona ukuthi kuzaba ngobani asambe antukhetho soliseduzana sizakhuluma khona ngalo ukuthi ngubani asebe lama MP amanengi eParliament kumbe ama council siyabonga
ngilungele lemsakazi ngilungele lemsakazi labalaleli abasho ngathi kanjonje wasakazi bethu labasifisa sasazwe ya ukhuluma wesimba msakazi hayi msakazi bengisathule nje ngisafuna ukuzwa ukuthi abaphambili babathengi babethini njengoba bekujetwa nje inkosi yabethu ngale kokodwayo ngendaba yakhe le ngizwa ukuthi hhayi ngabe uhambe kanjani kodwa-ke hhayi asimhalelisele umhlonisha wethu ayibambe lapho kwashiya khona ubaba wakhe angaphumi endleleni asikhokhelele ekunzimeni sikwazi ukuqhubeka ngempilo siye phambili singathwali nzima ngabe nje ngoba ngizile labakhokheli ukuthi bebekhona laphana umnangakwa ngabe babonisile ukuthi abantu bakithi bahlupheka kangakanani besani sidala ngizibongele msakazi wami ngizibongele msakazi wami bakubalaleli bonke
Salibonani basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela ndingelele kakhulu ibandla lelo movement ngithi ayikhankasaneni ngamandla sibili likhankasela ama MPs ethu lama councilor ethu lingalaleli izitori eziphuma ebantwini vele silezitha zethu ezivele ezikhangela iTriple C siyabonga laphana kumafa lo Ambrose Bindi ngokukhuluma iqiniso hayi siyabonga laphana vele lona liqiniso limi njalo Ambrose lathi sayizwa leyo audio ukuthi uWashman uthi yena eBlawaya bafuna eminye imhlobo mina ngikwazi ukuthi amadoda lezi nsuku senjani athanda amanga thina amanga besiwazi khulunywa ngomama but lezi nsuku akhulunywa ngobaba laziibo futhi abahlala bebhizi ngendaba zeTriple C bedinga lapha lalapha befakaza lapha lalapha bekhuluma amanga isimanga bona laba bantu abakhuluma ngoWashman lo Ambrose Sibindi lo Thokozani Khuphi bale bandla labo lapho but babhizi ngamalunga ethu uyabezwa bethi koBulawayo sifaka amashona right nxa kuyikuthi iTriple C senza iphutha correcta phela lawe ungabhadala $1,000 for iMP ukwazi ukuthi uzodliwa ubhadala $500 for ukhansila ukwazi ukuthi uzodliwa so le ichance yokuthi nxa iTriple C iphambanisa wona ulungise ukuze lawe uvotelwe uthole something but ngendaba zokuthi into abazikhulumayo zingamanga yikho bezikhuluma kuma-social media ngazi liqiniso ngabagijima belungisa amaphutha kathi esikunje bekuthiwa uChamisa uyathinteka kuhlelo lo-gold mafia unkulunkulu wabaquma umsila babhizi ye kathi esupda wayecontesta ku-presidential bekhuluma amanga upda uvele yena ngu-MP wakhethwa ukuba ngu-MP angeke aze akhethe ukuba ngu-MP akhethe ukuba ngu-president so amanga nge-Triple C semaningi kakhulu sikhathele ngawo amanga yikho ugifted elingasaphenduli
siyabingelela emsakazweni siyabonga umsebenzi ongaka ngithanda ukuphawula kancane ngabafoti be-MRP abagxeka u-spokesman we-Triple C uMagalela Mafa ukuthi yini ekhuluma ngendlela abona ngayo bona manje sebengathi bahamba kakhulu ngoba sebeyathukana lapha eqinisweni ngathi amaqiniso angeqeda ubungani lobuhlobo asitshelane namaqiniso bafowethu hayi kabi i-MRP ibandla lethu singathi nje ziwathwa ngelikamthwakazi siyavuma sonke kodwa indlela bona ababona ngakhona sibona ngasolinye abangeke besitshele bethi sonke mesivumelane ukuthi sizaqumizwe sizabandlula amashona sibe ngayithi sodwa singumthwakazi lokho mina ngithi ngoba ngeke sithi sisola into enzwa izano eyabomgabe besiqhatha lamashona sasingabantu bani lathi sifuna ukuyenza futhi into efana lana le ukuthi omna ngagona namanje lokho sibazondile ngoba babulala amandebele besebenzisa igugurawundi inzondo eyayingekho labo lokho saqhubeka ngaleyo nzondo umona bona mabe ngaba lelizwe labo bethi abasafuni amashona kusho ukuthi babe bahlukumeza abanye abantu so uMagalela Mafa ukhuluma amaqiniso lokuthi umqondisi yena makuthi kathengwanga izano yini yena ngabe ngupresident we-MRP waye nefuna ukuthi ethatha amakhansila ethatha ama-member of parliament suka lapho bashiya ngaphansi kwesandla sikamnangakho umnakagolo okugcokola ungaka onguye uwabhulalisa amandebele angaka kodwa usamtshiyela ispace wayengakhankasi yena umqondisi laye njengopresident so abantu bamgxekelana uMagalela Mafa ekhuluma amaqiniso kahleni bafowethu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane iminingi sibili siyayithola kodwa asingeke sadlala yonke ikakhulu ingedlula i-2 minutes siyabonga
yo Stalin on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean and I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get some bunny, get a chance to blow. I got the lamanja, but I'm Kashan and Jung on Bobo. But look, but there's my king, but strapping young. What in the mina, what in the bogot? Well, I'm in a book, I'm a tongue. Shish, like him, it's solo. I don't know, I'm going to put him, put him, put him, and you put up a cock. When you know the leaders, they put up a cock, put up a cock, put up a cock, so the lingo is a telling him best. Not a song, I'm going to get a song and bet. I should tell him, Tandinto zabo nondaba as vele siqedele ndaba ndaba le boss the level is high yabona leza maphatheke la ngibamba every time ngespecial ithatha ama lesson and aka the hustle the master the passion and brother to cousin and cousin the special no rap you got this izaka zabantu ngeke balunge funga kuma mama ngube hanya bathusa vele baguqe hey when I step in the booth oh my god you funga cross I'm not the kind that you wanna cross funa go mic I'm a predator try me a bury and force to carry your cross I'll divide you into two like Moses I'm a ruthless goddess father forgive me I have sinned blood on my hands I'm killing them sins I am nigga bang man I need a big melody. I need a big melody. Yeah. Seven times in your cruise, I feel like I need a big melody. Need a big melody. No, no, no. How you go? I need a big melody. No, no, no. How you go?
Ah, ngeke bengimele ingoma ka awakhiwe isigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezigokhela. Elinye ilunga ledale lephalamende yakweleBhilithane selilobele uhulumende walelo lizwe ebuza ukuthi kanti kuzenziwani ngomnumzana Hubert Angel othinteka kudocumentary ye-Al Jazeera. Ibandla le-CCC lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho luzayo olwe-vetting luzagqitshwa kwinsukwana ezilandelayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.